Exoxa le-Studio 7 uNumzana Qobo Mayisa uthe kamkhanuki uMgabe ngoba umkhumbula ngokubhidliza isizwe kanye lezikolo izibhedlela lamakampani ngenxa yombangazwe. Uthe obakhe ubuhle abenzayo ngesikhathi eqala ukubusa ngo-1980 sekubhidlizwe yikuhlala kwakhe isikhathi eside embusweni.
Owokuqala yazisho ukuthi hhayi zasimkhanuki njalo uma silokumkhumbula sizakhumbula indubeko asithola zona lapho eZimbabwe. Sizakhumbula ukuhlupheka, sizakhumbula ukuswelakala kwezimali, ukuvalwa kwamasektari, ukufa kwe-economy, ukufa kwezibhedlela, izikolo zangasebenzi ngendlela. Sizakhumbula ukubulawa kwabantu bebulawe lembangazwe. Sikhumbule lendawo ebuhlungu e-Bokoharam, ukubulawa kwesizwe, ukuchithwa kwesizwe, ukubhidlizwa kwesizwe ngenxa yembangazwe. Njengoba sikhumbule okunye akwenzayo okungabe kubuhle kanti kuyini kuhle akwenzayo, asikayikhumbuli.
Ohlaziya ngezomnotho uMnumzana Butler Tambo uthe uMgabe wayeqale kuhle ngokwakha izikolo lezibhedlela kodwa iningi labantu licine selingasatholi imisebenzi ngenxa yemithetho ayivumela ifakwa eyabulala ezomnotho.
Ukwakhiwa kwamayunivesithi aba lithumi elizweni lawa angawakahulumende engibona nganesikhathi loba umhlaba wakwenziwa kwaba yinto yabanzi ukuthi abantu abansundu kakhulu abezimbabwe benelise ukufunda. Kodwa inkinga ebuye yaba khona ngokwakha izikole zonke lezi ukuthi abantwana abaningi bathinisike lama bayesingathi ngama-degree kodwa abangike benelise ukuwasebenzisa njengoba imisebenzi ingatholakali elizweni laseZimbabwe. Okunye okuyinkinga ngombuso wakhe ukubulala kwenze umkhonomi kumbe lo ezomnotho weZimbabwe uyakhulu ngemva sokuthi amapulazi kanjalo ngokungenela la amasekthali lokwethisela laba kade bephethe amasekthali ngomthetho lo esingathi yi-indigenization and economic empowerment act. Okungasetshenziswa kuhle komthetho lo we-indigenization usetshenziswa ngabanye bakhe ngisokunye osekubuye kwabulala ilizwe leZimbabwe esesibonela laba abakwezenjiwayo abasingathi ngamamayini bengasoneli ukuthi beshaye izimali lokuthi basebenze kakuhle besesabela ukuthi bengaphetheka amankampani abo. Kodwa okumqoka okuhle okwenziwe upresident Robert Mugabe njengoba ngithile ukuthi abantu bezimbabwe benelisele ukufunda kanjalo kwaba le mpilakahle enhle ikakhulu ngama-1980s esanda kungena embusweni. Okunye engathi mina engamfisela khona ukuthi abe ngumuntu enelisa ukuthi ahlale phansi egcina abazukuthi enelise njalo ukuthi alobe ingwalo yombuso wakhe lokuthi abantu benelisa ukuthi bamzwisise ukuthi kanti kwabuya kwahamba njani walahleka ngathi njengoba ngumuntu wayengani uqale kuhle nje embusweni wakhe. Okunye kanjalo okunganika okuphinda kusolise ngombuso wakhe ngoba remgazi yilokho esingathi yimpilo eyayenzakala emathebeleni zasemidlenzi le esingathi iGukurahundi. Konke khonokho kungaba yinto engabanhle nxa ngenisithi alobe ekhrant weZimbabwe kuyakuvele kwahamba njani ukuze abantu abaningi kangaka befuni bephelelwa zimpilo zabo kusenzwa wonke khonokho kungamabuthi. Kodwa mina
osakhulayo uMnumzana David Ndlovu uthe uMgabe ukhanyeleka emubi ngenxa yezenzo ezimbi njalo bafisa ukuthi bazwe uMgabe ekhuluma ukuthi kuyini okwenzakalayo aze asuse embusweni. Uthe uMongameli Mnangagwa kacishi amanyathelo kaMgabe kodwa uzama ukuqondisa amaphutha enziwa nguMgabe.
Khanyelisekonisa ukuthi uRobert Mugabe wasangulunamakala njengomuntu wayezobe ngiyekhonza kuyizenzo ayizenza ebantwini kanje kungendaba yalowo ongenileyo ngoba lowo ongenileyo kazange abe lesikhathi sokuthi abe esikhona esolana lezinto ezazenziwa nguMgabe. Umnangagwa useyangena wazama ukuthi atshintshe konke okuyenza nguMgabe. Mazikhanyela i-corruption, sikhanyela nje langendlela izinto ebezenziwa ngayo. Umnangagwa wasazethatha isikhathi esolana nomgabe uhle wafaka unyawo lakhe phansi wathi umsebenzi mawenziwa. Yebo, abaningi mabemthange loMgabe babona umuntu owabancedayo ekakhulu ezintweni ezomhlabathi. Abanye mabemthangele babona umuntu owabalethela ukukhululeka entweni zomhlabathi ukubana bathole umhlabathi bakwanise ukulima. Kuthi lapho sibuya ngapha ngasemandebeleni babemkhangele babona umbulali wabulala izihlobo zabo eziningi kakhulu. Babemkhangele bemcabanga bazabesiba lobuhlungu kakhulu. And iningi liyafisa ukuthi liyekwazi ukuthi engaphi, liyafisa ukubana ngabe uyajeziswa ngezinto azenzayo ikakhulu ngesikhathi se-Gugurawundi lango-2008 kapha abantu abalahlekela izihlobo zabo eziningi kakhulu. Abanye bayafisa nje ukuthi bemuzwe ekhuluma ukuthi kambe okwenzakalayo kwakuyikhungumbi kwangasokhulu, yikho nje abantu abafisa ukuthi bebekwazi, yikho abantu abafisa nje ukuthi bembone wokugcina naye azikhulumele engagondolozelanga ngamasosha azikhulumele ukuthi wahamba njani, azikhulumele lokuthi yasokonje yena afisa ukuthi ngabe kwenziwani.
Omunye osakhulayo umnumzana Sanele Ntubeni uthe uyamkhumbula uMgabe ngenxa yokukhalipha kanye lobuntu bakhe.
Bekungisaka kakhulu umculo wesigaba bona ukwehlika kwakhe esikhundleni bekungabonakali kwakhe kuba isikhulu isizungu ngoba besebesijayele ukuthi konke akhuluma nje kodwa abantu abawukhabile ngelinye ilihlo lona muntu isithuka mfundo ingqondo zakhe zokukhali kuningi abantu abangakufunda kuye kuningi njalo abangakucupha kuye.
Ngesikhathi ibutho lihluthuna umbuso uZulu wajabula kakhulu ukuthi uMgabe sethiya isihlalo sobukhosi, kodwa khathesi sokuqala ukuba sobala ukuthi ibutho lahluthuna umbuso lanxali kulandula lokhu. Ngokunjalo izehlakalo esezenzakele kulandela lokhu azisamjabulisi uZulu. Amabutho ambalwa asephiwe izikhundla kuhulumende kuthi inkamba zamasotsha sezitshintshwe amabizo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.